sikhala lemuli yakomsenki echiwe ngumkakhe uMrs Msenki loyise lonina bebulawa iCovid 19. Sithi thina abemuli yeMDC Alliance akujayelekanga ukukhalela abantu nje ngaphandle ukuthi abantu bakhalele iziphathamandla politics. Thina sikubona kufanele ukuthi umuntu ngumuntu. Ubaba lo uMsenki ohumutshela indaba zangapha eMidlands lakobulawayo the Studio 7 ngujournalist othembekileyo ongakhethi muntu othumela inews njengoba ziyinews insuku zonke kuStudio 7. Ngalokho mahlabezulu sibona sifanele ukuthi sikhalele imuli le ikhanda lemuli uyise kaMsenki lonina bahle babhubha balandelana lo mkakhe wahle walandela. Kutshengisa ukuthi ngabantu ade bethandana bebongana. Imuli le iqakathekile kithi ngenxa yokuthi umkakhe edevelela human rights activist engumjournalist. Sikhala le muli sithi kabakhale ngethemba ngobumsebenzi owenziwe ngabazali bakhe lomkakhe mkhulu. Yikho sithi mahlabezulu asiqapheleni iCovid-19. Landelenini ama conditions eWorld Health Organization. Liyawazi sikhala lemuli le ngoba umuntu ngumuntu. Asiphongukhalela ama politicians suku zonke.